So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine emhlazi ku 13 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
baza kuzwa ngebhathi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthi
ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Njalo lasezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise.
Izakhamizi zelubhane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo ze primary.
Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kuduke udaba olukhulu ukuthi ibhange ingayestandard chartered bank uCEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abakumanagement.
Ibhanga le-reserve bank liphakathi kokucubungula izikolo lamabhizimusi ephethwa icala lokuhlawulisa besebenzisa umkambo wensitha i-black market. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leMDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Leli bandla lithi umhlangano wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Douglas Munzora lomongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ngokukhuthaza inkulumo zamabandla ezombusazwe. Lumhlangano owenzelwe esigodlweni salo seHarvest House ukhulume njalo ngodaba lokuthi unkosazana Thokozani Khuphe elokhu engumsekeli kamongameli webandla lanxa wahambisa leli bandla emthethwandaba esithi lifuna ukumgxotshisa edalele ephalamende. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla lakhe laswela abantu bokulimela kukhetho lwama-by elections kwezinye izigaba zelizwe.
Asiloqiniso ukuthi njengebandla asila ma candidates. Lizakhumbula ukuthi iproclamation ibekiwe njalo inomination court ihlala mhla ka 26 kuyona linyanga. I-document elibonwe ngabantu liphepha nje elomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama candidates kuma elections lawo. Njalo lizananzela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla esele lama candidates asehambile aze ayofayila ezek emelele ukhetho. So sizimisele silawo ama candidates njalo kusiyafika ilanga le nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo. Kulezinye okusamele senze ama primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abanengi kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni endaweni zokuxhumana ngeza lapho osoku uvunyelwane khona ukuthi hayi obekuvele kusaziwa ukuthi candidate ngubani. Abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni abanye bengabavumeleneyo.
Siyabona ukubana umongameli webandla lenu le MDCT umnumzana Douglas Munzora usehambise udaba lokuthi ibizo le MDC lingasetshenziswa ibandla le MDC Alliance. manje nqa kuyikuthi abasoze balandele lesi sixwayiso kuzahamba njani
ibizo elithi MTC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku Supreme Court judgment sithasela abantu ukuthi into zime njani njalo lizakhumbula ukuthi ubaba ukomichi uchairman wethu wavela wakuchaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu 7 esinhlala ngukhuluma kuona lo umsakazo ngakho lokho kwenziwe ngubaba u Douglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abaza sayina amaphepha awama candidates awe bandla lethu le MDCT MDC Alliance ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani izixwayiso bangazibhaya zithatha kumbe bayalandela umthetho baza kuzwa ngebhatshi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi kutshoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe ephule umthetho weconstitution angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi
yona imkhankaso yokhetho lwama-by elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19
umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu zakhumbula ukuthi kusukela unyakenye bengikhuluma kuona lo msakazi ukuthi senza ukuthiwa i-restructuring siyalungisisa izi-structure zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelela ukubana sibe le-congress i-ordinary congress ngaye yenalo umatch ozayo so i-by election le isithole silunge kakhulu sizilolonge kakhulu njengebandla so kuhamba kuhle konke ama-candidates sesilawo engingathi almost 90% sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza simelela ukuthi ukhetho lufike abantu bayezikhulumela
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo Zakhamizi zeLupane East esabelweni seMathebeleland North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseLupane.
Izakhamizi ezixoxe leStudio 7 zithi zithole nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mishe Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besiswenini ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani abakulaleli babe bengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters so abantu laba khonokho kuyasihlupha
umnumzana qhubekani mahlango wesiqintini senzwa nanzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha
sokunzima okunye sihlangana labo ukuthi khona siphunga ubona this time kulabantu abaphunga ukuthi ba-minus bedila isigodi asange sithole information bafika nje badila umgodi kwabayeza ukuthi bayasebenza singakwazi sizama khona ukuthi nxa bezabuya sikhulumisane labo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu ebantwini belupane mnalo ngifisa ukuthi ngaye kuyavuma ukuthi khona sifanelise kubonana lezithathamandla zizwe sikufunayo lesingawufuniyo phakathi kwezigaba zethu
Welupane East edalele ePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule
silohlupho esibhekane lalo kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu kupublic service laku-education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba i-public service ibiqhatsha amateacher ingazange yaconsider ukuthi uteacher wangikhona uvela kuphi umhlubulo
udube uya uya phambili ecizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ongabe kungembiwa na.
So ke abantu abayebegebha lapha abantu abayebesenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa uexplora uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababelo mcabango onje.
Hayi mali ke wena yinkinga ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise sasithi enqindi okukhulu la esebenzi zimthetha ungubuya lundoda la uyatshintsha
kufanana.
Izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU-PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngi-ZANU-PF ogcweleyo, mina ngiku-district ngu-PC. Inhlelo mazibuya zisilanda uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kusithi thina abantu esisebenzela iphathi sicine singasangenanga kulezo ndlela.
Iluba Self Help Project hand in hand liqembu lezakhamizi zenzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Yayi project lesiye siyiqalise sizwe sibe labo babanje abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasesizifuya kimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sasesithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhathwe abantu balapho kulungiswe indaba zemfundo lezempila kahle. Ngimana e-Studio 7 eLupane East igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Banga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi liphakathi kokucubungula izikolo namabhizimusi etheswa icala lokuhlela imbadalo kusetshenziswa umkambo wensitha iblack market. Usiba lukhulu webhanga leli umnumzana John Mangudya wazise izolo ukuthi labo abazatholakala belecala bazajeziswa ngokuhlawuliswa kumbe ukuvalelwa ama bank accounts babuye njalo bavinjwe ukufinyelela inhlelo zokwamukela ukugcina kumbe ukuthumela imali. Umanguja uthe abalolwazi ngezephulamthetho kumele bachayele ugatsha lwe-Financial Intelligence Unit ucingo kunombolo ezithi 078-0434-475 kumbe ku 071-403-9897. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nasikhangele indaba ye-black market ye-foreign currency isisiqoke qela loba insusa yendaba yikubana yona ngokwayo i-formal market auction system ayikwenelisi ukusinika i-foreign currency ekwaneleyo ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga elanga loba ukuthi i-economy ihambe okwaneleyo okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency emkambono emnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi yikushwela gala kwe-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And osokwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system ye-Reserve Bank acreate i-opportunity yokuthi black market ibe yi-service provider kulo lalo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators babhleme bona bekwindlela zabo zokudinga i-solution kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi sikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-Reserve Bank asikayitholi. Amavikisi mangaka asedlulile abantu bayalukhethwa auction bengayitholi imali atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala singamelela i-Reserve Bank le allocation system.
Lunga lungisiswa njani udaba le foreign currency lolu?
Kungabe lokugqibilezela loba esithi indiscipline kuma players economy isikakhulu kulabo abalendlela zokuaccessa loba ezokusebenzisa iforeign currency ezandleni zabo. Singakangela ukuthi imali angenamabili amathathu adlulileyo kuduke udaba olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abakumanagement ukuthi bethole imali ebhanga ku-ocean system besiyayithengiswa ku-black market. Yibo labo esithi kabajezi labo kufuze bejeziswe ngempela bajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lobo. Kodwa ungakhangela kulaba abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi ibhizinisi iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-auction system. Kunzima ukuthi sithi kabajeziswe njalo nxa ngikukhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabe upaphese wonke umuntu we-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha fund abama manipulator ngoba baningi abantu abamanipulator currency labo bona laba abaningi abasemkambono omnyama bayimanipulator currency. So kuzabotshwa abantu abaningi kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela yokuthi foreign countries ibe ngani yayenela.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungula ezenotho. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu adlula ayisithupha 668 ababanjwe leli gciwane. Kumanani ayizolo kulaba zinkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane ezilithumi 10237 abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula inkulungwane ezintathu 3578. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isabelo senkabazwe kubandla lezanu PF siphakathi kokufuthelana phambilini kokhetho lwezigaba zalelo bandla oluzenziwa ngempelasonto. Lolu khetho lwadluliselwa phambili kulandela ukuxokozela okwabangelwa ngabotshikitsha ababehlome ngenkemba ababikwa bekhokhelwa ngowaxotshwa ukuba ngumphathintambo wezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube. Iphephandaba le-Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo eliyilo okuthiwa liyakhokhela ekuthelelaneni igciwane le-HIV selilabantu abaningi abasebenzisa amaphilisi ama-ARV. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabikwanani basakazi bestudio 7 nisakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbanda moyo komnyama esigabeni ugwama kwama village ward 9 kulima west plant. Ya indaba engizwa la ku studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba mabengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher abengasakwanisa uku concentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapolice konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa. Ngeke ngibe ngimude salani kahle ngiyabonga ngubhanda moya
linjani studio 7 basakazi be studio 7 hayi siyabonga izindaba elisipha zona ngensuku zonke siyabonga kakhulu ngezindaba yeah. zathi ke ngikhulume ngecorona le esihluphe kangaka. Okusuka kumangalise kucorona la bakhuluma ngesocial distance esibehlule even emabhasini emchoveni kazuku. Abantu akula social distance laphana abantu bayaminyana emabhasini la kundawana zonke nje social distance vela ekasebenzi lokho kwaqala icorona. Siyabona nje vele indawo eziningisa iminye emini okukhombisa khona ukuthi hayi uhulumende angazi ukuthi yena ulubuka njani lolu daba especially emabhasini ezuku. Siyaminyana akula social distance but babelokhu bekhuluma nge-social distance. Kunjenje bamisa imchova leminye ukulayitsha kwathi uzubuko nguye lwe-social distance kodwa siyiboni laleyo social distance kuzuko. Abantu yisiminye eminye nje every day abantu bayaminyana kuzuko. Mina engikhulumayo ngumzilankatha Ncube.
Sanibonani sanibonani basakazi be-Studio 7 nonke nabalaleli nabalandeli be-Studio 7 onibingelelayo uClayton Chivasa ngise Kempton Park eGoli. Banibakithi kakhulukazi abantu besizwe sikaNdebele bakamntwana. Mina ngingumnye wabantu abangajabuli nento eyenziwa ngeZANU-PF nento eyenziwa ngamasona ukubulala abantu besizwe sikaNdebele ngesikhathi seGukura Hound. Sibanengi abantu abangayithandi leyo nto abangajabuli nayo neze kodwa engakushoyo mina akheni sifunde sibe nedat forgiving heart. Nginokumamela kakhulukazi kuStudio 7 both Ndebele version and Shona version. Angikaze ngizwe umuntu weshona ekhuluma kabi ngamaNdebele kodwa every day abantu bakamntwakazi each and everyone okhuluma kuStudio 7 usuka nje elwa nabantu besizwe sesishona. Akheni sibeke phansi izondo sicale phansi bantu abakithi sithandane isizwe seZimbabwe sisezandleni zethu sonke amaNdebele amadonga amashona amasudu amaXhosa sonke namathonga amashangani abahlali baseZimbabwe akheni sithandane bakwethu sangathandana ngesize sibe noshintsho kulelizwe siyofa lokhu isimo simediwe sime ngakhona. Akheni sisekele umuntu onegama well marketed uyena nje kuphela umuntu ozokwazi ukususa iZANU-PF bese kube noshintsho ezweni. Ngiyabonga abantwana bakithi bakamntakazi ngiyabonga nonke amashona amaNdebele amathonga abathandi belizwe lethu leZimbabwe nibe nelanga elihle. Ngiyabonga
salibonani basakazi baka Studio 7 igama lami Ezimon Nkomo ngizalwa eTsholotsho ekhaya. Ngicela ukubuza uhlelo ukuthi uhlelo lokulungisa imigwaqo kwelakithi luhlelo lokulungisa endaweni eyodwa noma ezigabeni esisodwa ngenxa yokuthi thina kwelakithi ngaleTsholotsho imigwaqo iphelile ifile ayilungiswa. Kungani vele imigwaqo ingalungiswa ilizwe lonke kungakhethwa?
Salibonani bantu bakithi ngezindawo ezindawo. Hayi siyaphila bantu bakithi lathi sole kunokukhona abantu bakithi yebona le nto zawuchamisa lezi zamagama liyasidimaza nendlela embona yakhona kuze ngeke sihlale sizichamiswa namagakabule gama kodwa ubuya kuba shinumonzora lengalithi gama lelo yalithatha. So uma sivotele uchamisa mfalo sesivotele umonzora thi umonzora singamfuni. So sofa uchamisa lapho sivotisa kumonzora inkani last time ngikusiphume kula abantu abayithula ababangilizwe la ibizo labo abasale lebizo labo belibanga bazasala belilungisa kahle. Hayi daba lwabo lolo kumabayekini vele masiya kuchamisa siyalimala straight bantu zaphu na ngikhona sizameni kuya kuzapho ngikhuluma into ezizwakala uzapho plus abanye abazwa basola bathi ANC kathi singasola njalo ubaba kwamakhelwane lezi kulo solo wethu ubaba ngaphekhaya ANC lecala bani namboni bavele bathi ANC ngwele inkinga inkinga yokwenzani ANC kala cala eZimbabwe kala cala cala yithi nama voters ivotele uANC esivotele uzano uma uvotele uzano ngobulala ilizwe ANC kanjani. So sizameni ukuthi singathathini nje inkinga zethu zicathe ngomakhelwane bese umakhelwane wenza ukuthi inkinga ke seZimbabwe ayikho eSouth Africa izaphu zano nje sizameni ukuthi singayivote sikhuluma la omzali labo magogo bethu bona basekhaya bayivote izano bebantu abasilimazayo bona basemakhaya bayivote izano ngoba thina singe sisemazweni yakwazi sonke ngesikwazi kuyavota noma singathi siyazama kodwa bona basemakhaya bayasithi abazamela
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni jikelele elemelika liyalisehla lanxa inani lababanjwa leli gciwane liqonga mihla ngemihla. Isigaba seNew York yiso esikhokhelayo kumanani ababulawa ileli gciwane abangu 226 ngelanga linye. Kuthi inani lababanjwa leli gciwane elizweni jikelele selisedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha lanhlanu 65% ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngumbuza ukuthi umumo wegciwane lecoronavirus unjani lapho ahlala khona.
Ay lokhu okwe COVID khanya kuyasehlula umhlaba wonke, loba kuqanda loba kuchisa, khanya iCorona le iyachaya ayilanda ukuthi umbe kungapi. Ngalokho ke abantwana mina ngilombono ukuthi behlale esikolo, unless nxa sekuzaba le ndlela entsha yokuthi abantu bephile, kumbe ikhukhona kwaba kutshoyo nge-great reset, sekumele kuntshintshwe njengoba wonke umuntu ole desk job esesebenza ngkhaya since they can. Abantwana labo
lona udaba lokuthi izikolo zivalwe abantwana bayofunda ezindlini, ulubona kuludaba olunjani kakhulu nxa sikhangele igciwane elitsha leli elithiwa yi-Omicron okuthiwa limemetheka kalula? Yinto emele yenzakale yini ngalesi sikhathi?
Abantwana bona ngendlela thina esesijayele ukubana imfundo ihamba njani, kuzaba nzima ukuthi befunde ngekhaya bethole ama-benefits wonke our education as we know it in our economic dispensation the world over. Abantu nje in general are used to behaving and acting the way that they are trained in the school systems. Kukhona ngapha where people are doing homeschooling. Lokhu ukuthi abantwana befunde bengkhaya kuyabe sekufana nalabo homeschooling a lot. As a parent, mina, I know the burden that it puts on the parent to monitor and care for the child and make sure ukuthi they are understanding it. and look they're paying attention. Konke loko, abantwana labo ngiyathemba bazajayela kodwa hayi kuzaba indlela entsha. Mina ngibona ngani akumelanga ukuthi abantwana beke lokhu ukuye esikolo. Kusho ukuthi kuyamele sisivumelane lokuthi amabhora wonke akhansilwe, ama-stadium, ama-concert. Kusho ukuthi sekuvalwa sesihlala sigcinwe emabhokisini ezindlini. Umnumzana Mkhululi Ntabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zelupane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.